Ekuqaleni kwami ngifike ngayafika esikolweni Ellen School, yikho lapho engihambe khona okulabo omama khona okufakwe omama labantwana. Ngifikile, ngangifika lapho, hayi ngifikile sibili ngase ngikhulumisana laba yibo abaphetheyo khona lapho, kube kunamasotsha wabuya untombazana wesotsha. Ngakhuluma naye ngibuza ukuthi procedure ihamba njani ukuze ngingene lapha, ngikhulume nalaba bantu abalapha. Wasesithi hayi kuqakathekile mane ngibize lapha e-welfare, aba-welfare babuya. Ngakhulumisana nabo sebesithi hayi mina ngiye ku-DA. Ngahamba ngaya ku-DA, kazange samthola baba Gandhi, ngabuyela ke ngaya khona ngale. Ekufikeni kwami ngase ngifika ngibusisa ngama egedini labo abantu bekhona. Inhlanhla engiyitholile yikuthi ngithole sebengabantu abaphumayo abatransferwa koBulawayo, abayi 38 bese behambile ekuseni. Kwazothi ke wabuya amabhasi amabili azethatha abanye sebehanjiswa koBulawayo. Okungimasile mina ngibe ngizitshela ukuthi laba bantu abathunyelwa eBotswana ngabantu nje abakhona lapha around bo Plumtree lakubo Bedbridge. Engunanzeleleyo ngabantu ababuya ngaseManikaland, eMashonaland West, ababuya ngaseMaswingo, ababuya kuboChiretsi, labanye futhi ababuya khona lapho kubo Bedbridge, lababuya koBulawayo, babuya eLupane. So ngathi ngabantu ababuya kuma province ngokwehlukana kwama province abayibo abasuka eBotswana. Balabantwana abancane babagando kungimazi le ngomama ngamantombazana, ngomama sebekhulile lamantombazana basebethwalwa ke ngikhona lapho ngibakhangele lami ngibabonile ngikhuluma labo futhi ngabathwala basiwa koBulawayo ukuthi bazajaya i-one week yabo before besezindaweni zabo. Njalo futhi ngabusisa mayelana lokudla ukuthi bancedwa njani. I-welfare baba Gandhi iyasebenza, iyasebenza kakhulu, ibancedise kakhulu ngokudla. Akula lutho olurongo sibili, banikezwa ukudla lezimpuphu, abanye kade bethwele izimpuphu sebengena emabhasini. Ngithe ngangiceda lapho ngoba kade sokulate, ngoba amadoda angale Plumtree High yikho lapho kuhlala amadoda khona, yikho lapho kulabantu khona.
Sike sizwa ukubana abantu abavalelwe esikolo seplumtree baphiwe amakhondomu aphela, okungaveza ukubana bengaba bekhona yini abafohlayo besiya ezakhamizini.
Ingimangazile kakhulu ngoba ngibuze ngayo kakhulu indaba yamakhondomu ukuthi kathi lokhu engikuzwayo kubonakala ukuthi baba Gandhi ekuqaleni bathi befika besaqala babafaka e-school bonke abafazi lamadoda. Engingakutsho kuwe ukuthi angiboni ukuthi kwayenzakala lokho abathi amakhondomu aphela ngokubana laba bantu behleli bendawoni. Ngemva kwalokho basebadivida ukuthi abafazi bahlale bodwa lamadoda bahlale bodwa. Enengikubonayo ukuthi khona baba Gandhi akuzanga kube le ndaba leyo, ikuthi nje abantu baya imedia lokungcolisa abantu, ukuthi khona abantu kade sebelalana okwenzeka ukuthi kuze kuphele amakhondomu. Okwenzakaleyo ukuthi khona umbiko onjalo ngibuze kakhulu ngoba ngangile interest mina ukuthi kambe sure abantu bathi balokuhluphekeni kangaka kulo mkhuhlane futhi abalavalo yini. Ngathola ukuthi khona hayi iqiniso ukuthi indaba ekhulunywayo, kodwa bonke bayakuphika lokho ukuthi hayi indaba yamakhondomu, yebo amakhondomu nebekhona, ukuthi athethwe ngobani kwenzakaleni kasikwazi.